umama ochiye imuli, ube ngumama olomuzi, umama oleguma, uthiye abantwana, lo mkakhe ubaba uMkandla, selusizi njengebandla le MDCT.
UManlovu usithiye elokhu esekela na uNkosazana Thokozani Khuphe.
Umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni esweleke emhlabeni becacile ukuthi kumba ngwe MDCT ume ngapi, ube ngathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe. Unyakenye uDokotela Khuphe ehlukunyezwa libandla, ubevele eqiliye ukuthi yena usekela uDokotela Khuphe. So ke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesithile emhlabeni.
Njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo-1999?
Yibo abaqala basungula ibandla, bafaka inhlanyelo eyavuthwayo eMathebeleleni North ngo-2000, begijima eMguza, begijima eCholocho, begijima eLupane, kuma-district wonke North besebenza bevusa ibandla le-MDC. Siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqokiwe ukuthi abe ngomunye wama-senators eMathebeleleni North, iMathnorth le uyibhodile encedisa abantu kundleko zonke ade bezidinga. Ubengena komnyama ubambile konke emaguswini wonke esebenza encedisa omama ukuthi bathathele abantu ama-birth certificate, abantu bazama-IDs, bathola ama-passport. Ube ngumama ade yi-champion yokuthi kube le-development, kube lokuphucuka kweMathebeleleni North. Ube ngumama ade khuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngoba umama uMandlovu ubekwazi ukuthi i-constituency ade imele iMathnorth ayimele encedisa izakhamizi kundleko zokuthatha ama-birth certificate, ama-passport, ama-IDs. Yakwazi ukuthi iMathnorth indawo nje engathi umnyambambile, but umama ubeyidabula angene konke ekhulumisana labantu encedisa abantu esizwa izikhalazo zabantu esiyezethula edalela ephalamende. Kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu. Ibandla lidabukile, mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi si-recover after loss lay, ngeke simthole omunye usenator Ndlovu ade ekhuthele esebenza njengaye. Ibandla lilahlekelwe impela.